Loku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawandi obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
Unkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisayo. Alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu.
Ukudoniselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress.
So okwakathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe siyamthanda, kabuye ku-Congress eqedelane nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba eStudio 7, umlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuye eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe emavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okunuka santungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayitukinasi uthi kunezulu athi zithabe isibone wakasiyanasiyana phakuthi kwakwi-postmortem aka futhi besewakhuzunemisitwane kwamangwane
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo, konke lokhu uza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Ponyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
ZANU-PF, we are not very much concerned in the halabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njenge ZANU PF asilandaba la lokhu okuthiweyo libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chinisani Ntungako uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kwezanu PF leCCC ukuqeda ukufuthelana ukukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo SADC, singamelelo zibanibani, kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans, umna opresident Mnangagwa lo president Chamisa kube lokuxoxisana, mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo omngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla leCCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalo budlelwano lebandla leZANU PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Ray Motsi utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla leCCC, kodwa kulabanye abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba beTPC kuyanika vele iconfusion ingxabangxoza isiyaluyalo, ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo. Abantu beTPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bavotele khona ukuthi bangene, bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe. Bephinda sebesithi iZANU PF yiyo ebangela iproblem. Asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu beTPC labantu beZANU PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wani. Abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla leCCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly. Bangabe bele problem, kodwa ake ngikutshele lo kathesi besisithi thina abantu beTPC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala. Selinxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonoko? iZANU PF yokwenza khonoko?
Lale kumakomiti lixoxisana ngalokhu kungakenziwa ukhetho, alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe?
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangikhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangikhona bona laba abethiwa ukuthi ngivelegcina abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angeke ngakutshela ukuthi ngabobani, kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngabo abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo lokubiza abantu abakhethiweyo. Bathi bona bafuna ukukhuluma, abanye abangani balamandla okuthi khona balungise. Abanye bangikhona abafuni ukukhuluma ngabo. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into, kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa ngiphatha njani into yangkhona ubuntu baya ngapha kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yaphathana njenge izinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula zileta ingxabano zileta isiyalwa zileta ukuchiteka kwegazi asisakufuni vele ngoba kusizile
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisa laba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engabheliyo labo bazabuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santando ubukhosi lezi lesikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siya singabe sidlulekile kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho.
Alo ke ngumfundisi Ray Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obixoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Ukudonselana amandla uqhubekela phambili kubandla le-MRP amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga lelibandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabomnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla is what we call to set records straight. Mina angila problem lokuxotshwa but into yokuqala ukuthi ama-journalists bona laba be-Studio 7 nabanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa uMqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contempt of the same ukusebenza kukababa uMqondisi Moyo ubhuti wami. Kudwani puti engintandayo kakhulu kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaqotsha umdenda lomfulongayo ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi siyamamukela ngencwadi sakhe but into elingayenza to benefit abantu bemakhekele ndiyukuthi limbuze ukuthi lokho abhala khona kuyani ukuthi umdenda lomfulongayo labanye bami obaxotsha yikuyini akuvunayo akula nto ayivunayo is struggling is doing everything at his own disposal nepotism acrimony bureaucracy ukuthi ezama ukuthi ezimisemise but abantu bayala bathi bafuna iCongress bafuna into ezile-transparency. UMqondisi uhambe for more than 9 years waxotsha uvice president ngo-2018-19 kala vice president kala treasurer is the treasurer is the vice president and president. So abantu bathi no we can't groom ama dictators within our formation. So yike sikumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamakhebele angasebenzisi ibizo lokuthi mthwakaze Republic Party ebiza ibizo lesilo ibizo labadala ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubabulo Bengula inkosi yachabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi mthwakazi sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla lemthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita simathebeleleni ngumunye wethu kodwa into esiyalayo ebungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. I direction esizayithatha izaphuma ku Congress. Congress ikhona next year after abantu abana ababotshwa abasejele sebephumile. Then we are going to have a collective decision. So siyenza i-decision isiqhumo abanye besesejele. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisiyenza ama-decisions wonke esilayo. So okwakathi esithi hayi siyabonga kakhulu kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelane nabantu. Angayezwa lokhu okucatshacatshe cathamanga lokhu awusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with. Otherwise, if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into enganisele kuye. Sicela ehloniphe isizwe ubungilimbana abasoze bomsele. Kabuye ku-Congress eyo-elekthwa ngabantu. Nga engaelekthwa ngabantu eyamukele yi-demokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini. Abantwini abantu basakufuna idingi yakufuna, inkhaya yakufuna, iplum tree yakufuna, tholotshi yakufuna, big bridge yakufuna kodwa ubungilimbani minus kuyobuchiya ngale eyobuchiya ezanwini.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo omunye okuthiwa waxothwa kubandla le-MRP. Sithinte umoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba, wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla hathi okokudonselana amandla athi sebaphutha kukho. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola iholo lebonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibonasi ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematetsi phakathi kwedolobho leVictoria Falls leWange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Okwakathesi sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani balaleli, onke labasakazi siyabingelela. Niyabangala phela abantu abasebeceda abantu. Kade kudala kwakuthe bayishone kule ngozi, waye bengabulala abantu bona babasebenzi bonantu baceda abantwana bantu. Hhayi kunzima ukuphela abantwana, kunzima. Hhayi abantu abalapha abantu bafe bona baceda abantu. Abalatsho esibizi ngathi sebayisaphi ingozi abantu besishonele. Isebenzi abantu laba babulala abantwana bafe. Yikho nje kungihluphayo kimina, ake lisebenzele abantu laba babulala abantwana bafe.
Saribonani, sakazi omuhle we-Studio 7. Lami ngithanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazi we-Studio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa siyibona yenzwa yeZANU-PF. United Nations, sathi sizani, inkinga yeZimbabwe le amavoti anyeka kipi ZANU-PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakhona ukulamula lokuchuma umlilo oseZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angasanga indoswe lesadi ama-election yikho sebulala abantu manje. Lizwe seliqedile nje. Lo chiwe ngayo yena lo omfakayo wamngeni sichiwe ngakho. Nangu la esemhluphekisa nje. Abantu beZimbabwe bayahlupheka yena. Ichiwe nganguye bekukhuluma ekhiphe emgade. Ichiwe ngayo lwethini manje. Nangu umuntu wakhe lo omfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7, vuka. Hayi indaba leyo yokuthi abantu banokamakhwapha. abesoba labantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyabona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwelemsanzi ayi kwavela kwanuka ikhwaphashuwa kwanuka ikhwapho ngakungaqondakaliyo kakhulu ebantwini baseMpumalanga yibona abantu kakhulu ngathi sithi banukisa ebanuka amakhwapha uthola umntwana omncane ona 14 years ubhabhula umntwana kunuka ikhwapho uthola umfana omncane naye una 23 years ukunuka ikhwapho uthole bahamba baye 3-4 bagibela itrain kunuka amakhwapha konke lokhu mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni nami bayimisa itrain baxoshwa bakhishwa liyangi-understand phakathi kwe-train train yamiswa baxoshwa bakhishwa bathi bahamba bona plan bahamba kanjani so kunuka ikhwapha ikhotshi lokudlelana phela ongasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso bantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho kuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabaseMpumalanga abantu bakithi igoli lihlaselwe ngabantu baseMpumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina yazibuza Studio 7 nakathi umthetho usebenzela kanjani amapolisa ngawani amasotsha ngawani ugadeliswa ngogada thina sinezi abantu asibaphuwa esihluphekayo hayi man umthetho wasesibaya hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikeyenze ikitshintshe ma government ayikitshintshe ayikitshintshe abantu benzeni babulawa bathunjwa ujobu sikhali usejele hayi khulumeni man sukuma hayi kubulawa bafoti kanje Martin Tietalo.
Ngibingelele basakaza abahle ku Studio 7 ngibingelele nabalaleli. Ngimfane emfuleni lo ngiphuma eluhumbe eGwamba eliphane kwesika mabhidi. Bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yi-CDC why izano ingabophi lezi zidani ze-CDC ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezano PF usuka kutheni uma bebayekeka aniboni na ukuthi izano PF icatsha ngomunye lapha sicela babopheke lezo zidani ze-CDC ezibulala abantu bazo then bese ziyaninda izano PF ngobe inyama ingayilanga sicela usizo khona la basenzele ifavor nje abantu bezana uPF bazigeza
Studio 7 salubona nebalaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngombuso kamnangagwa mbuso lokho esabulala abantu since 1980 sakubo 82 83 4 igugrand yaqeda abantu ngezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje stili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina eZimbabwe sesizithole nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu be-CCC bebulawa kanje akumelanga bona bekhankasi kumele ukukhankasa abantu bezana kuphela umbuso kamnangagwa awusiqedile singabantu baseZimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangani bakhe kabamkhuzingani oRamaphosa abamkhuzingani hayi into yenziwe yakwelakithi ayikho right babantu abantu baphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola bamelayo bekhankasi amalungelo ethwa phi manje makunje umbuso wezano lo hayi awukho kahle usiqedile bakithi sicela nje amanye amazwe layike engenelele abantu abanje abozambia khonale laba beke bemsekele uchamisi mbe bemnikezwana izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe laba bethi bekhankasa labo bephethe okokuzivikela ngoba abantu baphela bakithi
Studio 7 ninjani nikhulenjani nathi siyavuka hayi siyezwa ukuthi izani zama ukuchacha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izani inabo ubugebe ngobuningi izani vele iyacatshisa abantu iyabuya ithumba abantu wenyithole siyebuliwe ibulawa yizani njengoba nje umfundisi efile nje izandla ngezezani asikuphumputhi lokhu siyakwazi ngoba sizalele khona ezimbabwe sakhulela khona izakhamizi zakhona sicela ukuthi uma ngabe kukhona amanye amazwe umakhelwane abazamukuye abangasincedisa esincedise ukuthi lindoda siyikhiphe esihlalweni sihlale phansi or kube lokuze kube nebhoda yamandebele ebe wodwa amasene naye vote ngale stambe singathola ukuphepha singathola ukula kule nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi sendaweni yakini ihlukunyizwe khona manje badliwe bafost ukuthi betulawini nabathaya umfana ngezethi imithi isathi uma udlizi sokufuza ukuthi bekumiyamdele lokho bona bafuna ukuthi bekuyamdele ngalokho sithi hhayi umakhelwane nge-amerika la kayiamiplani ukuthi kathi singenza njani ngapho isiqhathe ukuthi isilathi sithole ukuphila siphefumule kahle nathi sithi masitezi sikhululekile sikwazi ukuthi sikhululekile uhlale ezweni lakini ungakhululekanga hhayi kunzima kunzima kwakwethu kunzima kwakwethu asukumenini asukumenini sile nawe usathane ngalole mpondo ihlaze nezimpondo ziyeziye sithithethe ubone ukuthi impilo injani
Studio 7 kubasakazi abahle kunye nabalaleli livuka njani ngezindawo lapho elikhona hhayi siyazizwa izindaba mpela manje sokuyacacwa I think lo ngabona obefaka ama-blinkers manje seyabona ukuthi usengeza uchaba nguyini njalo usebenzela kuphi nendawo sabezwa abantu bethu usengeza uchaba ngokulandela ipolitiki eyiyo eyamampela usengeza uchaba nginto ayenzayo iyona into ezokhulula amandebele kodwa namhlanje bona laba ababesitsho njalo kangisabezwa kodwa mbona ngathi iqiniso sebelibonile and namehlo abo sevulekile because usengeza uchaba ngokukhala ngokuthi khona kunabantu basemashonini abayibona abakhethwa ukuthi bazophatha kobulawa bekhethwa inkokheli namhlanje ufunani esishonini yenu barikholelana abantu besishonini yini into ayilandi harare wathi khona khona uma uFelix Mafa wagalela sibantu ufunani kobulawa engowasemandarweni yena engumuntu wakobulawa yena okwelungisa kobulawayo ufunani emandarweni yini into aseyilanda le esiyarikhola abantu utsho ukuthi phakathi kwabantu abayi-88 bonke la bantu labo bebevele befakwe inkokheli bengafunwa ngabantu namhlanje siyajika ukuthi khona kunabantu abanye abakhithiwe ngephutha kumele kulungisiswe kubuyisele mva bahle kahle usengezuza kuba ngazazi into yenza I think ke sokuba abantu basezimbabwe abantu abasezimbabwe ukuthi bayakubona ke namhlanje ukuthi usengezo chaba nguyini basebeyayibona kwimikhuba yezame namhlanje ukuthi zampilize liye liyakubona ukuthi zampilize bhekani zampilize futhi ibusa ngocukulu ngakanani igongoda abantu ithumba abantu ibopha abantu kodwa abantu uma bezama ukuthi bayincitshe amandla bayithathele amanye amasithi kube khona abantu abajika barikhola abantu bazibiza ngokuthi bona bengaphansi kwegama le-CCC abantu bakithi ake livule kamehlo musana ukulandela insiba zenkukhu ezithathwa ngumoya ukuthi umoya noma ungabuye uyele liyalandela ubuye uyele I understand ukuthi abantu sebehluphe kakhulu abantu sebelandela noma yini kodwa okunyakele ivule amehlo
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli weChina umnomzana Xi Jinping esigodlweni seWhite House ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle Kolunye udaba intatheli izindaba eStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel leHamas
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe kulandela imbiko yabacuphi Ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantukazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhatshana sedlule iMelika evumelane le-Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lo ayeyintatheli izindaba edumile eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilithane umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlangathi onke amabili kukhona sibili siyakwazi ukuthi nxa kulempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vela kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali asobantu elilwa labo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho khona lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imthetho le iyanandi
lo ube ngumnumzana Bekithemba Mhlanga oyintethela izindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi eBilitane. Siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Impilo yathi isihluku sabantu yebo yebo ingqo zombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xa ulalela abe-Israyeli labo bathi bacula ukuthi iHamas yabasukela beHamas labo bathi hashi i-Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijerusalema yesesiphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jikelele ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jikelele engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu
lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology.
Siyabonga Thabo Kancube esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.